sila njenge tipu sifunu kubonga ama citizen ekokwe ngokuthi ivotela kakhulu ekunzimeni lokubani izanisebi kumsebenzi violence lodlame lokuvikela abantu bethu lokuzama ukuthisosabhuku ukubalebengcindezela abantu-ke le ndaba yokuthi sivalele ukubana sekampena kodwa ukuthola almost 5,000 votes kese ngicela ukubana-ke isapotedi iyaphakama njalo abantu banethemba khangelela ukubana sibuilde from khonapho siya phambili siphakamise-ke uzulu emaphandleni-ke nxa sikhangela-ke ngomnyaka odlulileyo ko-2018 yabo iminyaka-ke ivoti yona leyo ithiwa i-vote share iyathengisa ukubana-ke abantu banethemba njalo ele i-by-election engaphumi abantu izikhathini eziningi so siyabonga abantu ngokuzisekela siyabonga abantu ngokuzivotela sikhangelele phambili ukubana silungise indaba yama-reform ngenxa yokubana yindaba eyenza ukubana-ke kungabi ne-free plains kuyinto-ke okanye silungise free ndaba yama-reform sikhuluma-ke labantu basesadiki le-african union ukubana nxa siya ukhetho ka-2023 kulungise-ke indaba zama-reform ikakhulu indaba yokuthi kube ne-more than 1,000 abantu aba-assisted ukuvota sikhangelele ukubana ngelesi sikhathi ngaba nabantu ukuthi abakwanti ukuzivotela more than 1,400
ye ibandla lezanu lithi liyakhalakhala kakhulu akulandlakela okade lukhona liyakhala
njeudlakela liyazakala amajenali atshaywa abantu bethu balinyazwa asonto yokukhalakhala into esegcekeni ubani izanu kuteku nxa isiphake khoneni isebenzisa udlame lodlakela yikwenza kwabo siyabazi kusukela 1980 esebenzisa i-violence against their opponents baqala ngezapho babuya ngokubulala abantu bangena 2008 bebona betha abantu hafting longsiv yikwenza kwabantu bezanu kodwa thina loko sizekusimise ukubana kube nembuquko yelizwe
pho manje lizakwenzani ukuthi nxa udlakela lungamemetheka sokuyaba lokhetho olukhulu
siya phambili sisadeploya sengabapeace ambassadors ukubana kulungise indaba yokubana-ke abantu bethu-ke bevikelwe ikakhulu-ke emaphandleni
yini la ama-peace ambassadors
ngabantu bethu-ke azawe bethedise ukubana-ke kube lokuthula njalo-ke lokubana-ke izanu bethu ngasebenzisa i-violence emakhaya.